Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kweze kusene mthwakazo omuhle ku Studio 7 ngolwesithathu saka 8 kuLwezi 2023. Igama nguNtungamile Nkomo. Ezihamba phambili. Amabandla ancintisa kukhetho lwama-by-elections olokudinga amalunga ePhalamende lamakhansila ezigabeni thize asekhankasela lolu khetho ngemva kokubhalisa enkantolo ye-nomination court izolo. Kambe isadaki sokumele ithathe manyathelo bani njengoba isithi siyamukele ngokusemthethweni ugwalo lwequla layo oluveza ukuthi ukhetho lweZimbabwe aluqhutshwanga ngemfanelo. Elinye ilunga lephalamende yeMelika likhuthaza uhulumende walelo lizwe ukuthi engavuseleli ubudlelwano leZimbabwe ngoba umongameli Emmerson Mnangagwa eqhubeka ngokwephula amalungelo kaZulu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amabandla ezombusazwe ancintisa kukhetho lwama-by-elections olokudinga amalunga edale lephalamende lamakhansila ezigabeni thize athi asekhankasa ngamandla edinga usekelo kuZulu ngemva kokubhalisa labo abazawamela kukhetho lolu enkantolo ye-nomination court izolo. Ukhetho lolu luza kwenziwa mhlaka 9 ngenyanga ezayo kuvalwa izikhenxe ezivulwe ukuxotshwa kwamalunga e-TCC ngumnumzana Sengezo Chabangu yena ozithi nguye unobhala jikelele waleli bandla. Ababhalise izolo bagoqela labo abaxotshiswe nguChabangu abahamba lomkhokheli we-TCC umnumzana Nelson Chamisa kanye labakucele likaChabangu labo ababhalise besithi bamela iTCC. Lokhu kusho ukuthi kwezinye indawo ikakhulu koBulawayo kulamalunga eTCC amabili ancintisa esikhundleni sinye okuyinto abanye abathi ilakho ukuphazamisa leli bandla. Abanye bathi ukulwisana lokhu kuzadabula ibandla phakathi kucine usiba lama-TCC amanengi njengalokhu okwenzakala kubandla le-MDC. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe umnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu yena othi uChabangu ulakho ukuphumelela alubana ethe wamangalela labo abaxotshisayo ababhalisele ukuncintisa futhi bengamalunga e-TCC.
Kungumbono wami ukuthi if eza kuyaphambili a-challenge ukufanele ukungena kwabo kulamathuba amakhulu okuthi uzaphumelela uChabangu. Why? Ngoba iphele sokuyaba lamandla ekhesi eyahlulelweyo ngabahlulelayo ukuthi nguye olamandla awokuthi asuse laba abasusayo wabisele mba. Ngoba ke ma kuyukuthi laba be-CCC abakaChamisa bazaqhubekela phambili kuyabe sokusenza kunganje ngamadlwane ukuthi labana abanye babizwa bakhutshwe ePhalamende. Bethi bebiziwe bakhutshwa umthetho wavumelana laye bese kuvunyelwa futhi labo abasho ukuthi bangene ngandlela bani akwenzi isensi. Sokungani nje ngamadlwane kuyikukholwa akwami ukuthi amajani la azaphela kube le nto enkulu ekhanyayo lobuntu lobumuntu omdala. Kungumbono wami ukuthi uzanqoba ngoba useke wanqoba vele. I mean iParliamente ithe ma ithola incwadi yakhe ayibhalayo umdenda wayelalela wenza lokho okwakuthiwa kwenza. Umongameli welizwe lezi zinhlangothi ezihlukeneyo ezombuso welizwe iParliamente executive kaPresident eyakuqala iParliamente yathola incwadi yavumelana naye. UPresident laye washe waqhubekela phambili wabeka amalanga awokhetho. Ukanti-ke la makhothi lawo ayenza futhi ahlulela ngendlela ehambela. So angazi ukuthi yiphi iphakathi kwazo eyi-3 zenezi ezavuma ukuthi uChabangu anganqobi. Noma nje into yakhona abantu bekhala besithi ayela mthetho, ayela buntu, ayela bukhulu, ayela bumuntu omdala, kodwa izaqhubeka injalo vele. uzanqoba.
Lokhu kungabe kukhombani ngempumela yama by elections kuyikuthi baphumelela ukuncintisa abaxotshwayo. Singabona bevotelwa ngobuningi babo kumbe kunqoba abakamnumzana Chabanga. Mhlawumbe abezanu PF.
Ukuthi ngibani ozonqoba ke sokuzoba nzima ukuthi sibe kwazi ngoba ziyabe sezihlangene nje engxabangxoza yena le esiyenzakele. Kodwa ke kusobala ukuthi abe-CCC badabuke phakathi. Kuzaba khona abazofuna ukuthi bavotele uChabanga ukube khona abazovotela yona i-CCC ngoba ma ubheka kulokho kuthiwa i-social media kukhona abangamthandiyo uChabanga abaze bamthuke mpela bambize ngamagama anzima. Kukhona abamthandayo. So ngezinye indlela kutho ukuthi i-CCC sidabuke phakathi okunikeza ke i-ZANU PF ithuba lokuthi ithole amavoti azayenza ukuthi ingene eParliament ngoba i-CCC sidabuke phakathi. So angiboni ukuthi i-CCC singabuye ithole amavoti ekade wathole kuqala ngenxa yakhonokho ukuthi kulabanye abazoba sehlangothini likaThabang kube khona abasehlangothini lika le-CCC kaThamisi okukhozwe ikhonokho ukuthi sokunokudabuka phakathi. Indaba yakhona iba nzima ukuthi usho ukuthi ubani ozophuma enqobile kodwa okusobala yikuthi yona i-CCC ayisoze iphumele le mpumelo efana neyakuqala. Akusize kube lula kubo njengakuqala ma kuyabe kuthiwe bayekeliwe bancindisa.
Umnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu ucubungula ezombusazwe futhi wayengumgcini sihlalo webandla le-APA kwele South Africa. Ubexoxa lo Sithandekile Mhlanga we-Studio 7. Luqhubeka lusemlonyeni yabanengi udaba lomhlangano we-SADC Summit oqhutshelwe kwele Angola ngomgqibelo lapho abakhokheli bamazwe omanyano lo abamukele khona ugwalo lwequla le-SADC elahlola ukhetho lweZimbabwe laphuma lesinqumo sokuthi lolu khetho aluqhutshwanga ngemfanelo. I-SADC ithi yamukele umbiko ogcweleyo ngalolu khetho emhlanganweni lo kodwa ayitsho ukuthi akhona na amanyathelo ezawathatha phezu kwalolu daba njengoba iqula layo likubeka sobala ukuthi ukhetho kaluqhutshwanga kuhle. Abanengi abavumelana lomkhokheli webandla le-TRIPC umnumzana Nelson Chamisa ukuthi kwaba lokuqilibezela kulolu khetho bathi umanyano we-SADC kumele uphoqe umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi enze ukhetho olutsha kumbe akhulumisane lomnumzana Chamisa. Kodwa abezanu PF bathi lokho yikuphupha. Sibuze ingcwethi ehlaziya ezombusazwe njalo efundisa ekolitshini le-Wits University kwele South Africa uDokotela William Jethro Mpofu ukuthi kambe i-SADC kumele iluphathe njani lolu daba.
Esingakutsho ukuthi khona kuqhiyana nje kodwa ukuthi i-SADC okokuqala eminyakeni eminingi iphumele phandle yathi yona ukhetho aluhanjiswanga kahle ngoba vele iy'khetho eziningi zakuleli yalizwe aluhanjiswanga kahle kusukela ngo-1980 kodwa kuyaqala ukuthi i-SADC ingaphansi kwe-AU iphakane iphumele phandle ithi ukhetho aluhanjiswanga kahle. Lokuyana sesingathi thina i-starting point ukuqala kokuthi i-SADC izwe izikhalazo zabantu bakuleli yalizwe laseZimbabwe ukuhlukunyezwa kwabo lokubandezelwa kwabo. Sokukubo-ke abantu bakuleliya i-civil society yabo namabandla aphikisayo lo mphakathi walo jikelele ukuthi uphakame ulwele inkululeko yawo. Ayinawo amandla amaningi i-SADC engawenza engawasebenzisa kumbe engakwenza ukuthi ithinte umumo wayo laphaya. So kusebantwini bakuleliya civil society organization lama-opposition political parties ukuthi baphakame-ke balwele inkululeko yabo. I-SADC sivulamasango.
Baphakama beyilwela njani leyo nkululeko nxa ungachasisa khonapho Mpofu?
Inkululeko ilelo ilwela ngendlela eyodwa. Nxa kuthe kwavaleka amasango okhetho, kwavaleka amasango enkulumo, kwavaleka wonke amasango okuphikisa, a democratic, a legitimate, a sonitegai, kumele abantu bahlokome baphakame ngeke siphile kanje. Kono kuyano kwenziwa ngamazwe wonke ngayelwela inkululeko, kumele amaZimbabwe aphakame alwela inkululeko yabo. Akula SADC, akula AU ezobalwela. I-SADC izongena, i-AU izongena, ne-UN izongena, abantu sebephakeme balwela inkululeko yabo. Inkululeko ilwelwa ngendlela eyodwa, abantu bayaphakama. Bathi asizwi ukudla kwantambama kungalunganga, asizwi ukudla kwekuseni kungalunganga. Akula lutho oluzahamba kuleli lendaba ingalungiswanga.
Ngamanye amazwi uthi OCCC njengoba kuyiyo ekhala kakhulu ukuthi ukhetho kaluqhutshwanga kuhle. Le nhlanganiso ezizimeleyo sebengenza abakwenzayo kumbe kutshengisela kumbe sokumele babuyele futhi kuSADC bathi hayi. Njengoba selivumile ukuthi i-observer mission yenu ngempela yathi ukhetho kaluqhutshwanga kuhle. Sokumele libizele ukhetho olutsha eZimbabwe kumbe kumele bahambe kuSADC bethini khona.
Kusadiki kumele babuyele kodwa kumele bahlobome. Kumele bakwenze kokubili hlangothi zombili. Bethi bebhala izincwadi eziya kusadiki labo bemlanda uhulumende lo wobugwelegwele obumenemene bemtshele ukuthi awungeke ukuze indaba lingalungiswanga. OSADC labo-UN labo-AU bangenela sokuhlumuntu. Bangenela izinto ezinile, bangenela sokulemibilo, bangenela sokulokuhlokoma. Ngaphandle kwalokho bangakhohlwa abaphikisayo namabandla azimeleyo angakhohlwa. Kumele abantu bakuleleya lizwe basukume balwele amalungelo abo, inkululeko yabo. Baphakame bethi sesingayiseli inkululeko yikhona kuyoguqukisa into kuleliya. Isathi sekwenzileyo yikuvula amasango ukuthi sibonile siyavuma. Kodwa amaZimbabwe kusamele aphakame ethi hayi sesingayisela-ke inkululeko yethu yikhona kuzoba nokuqala kokuguquka kwezinto.
Uchamisa njengoba sibona kulezi nsuku uthwaliswe nzima nguchabangu sebemxotshele amalunga ephalamende. Ubona esala umdlandla yini wokuthi alwisane lo mnankagwa aye kuboSADC atshengisele ngapha ulwisana lochabangu futhi?
Ezabochabangu ngezangaphakathi okuyikuthi kulenti yokulwisa ibandla eliphuthwayo kulwelwa amalungelo elizwe. Kube nempi yombusa kahle phakathi kwe-CCP. Ngeyangaphakathi, ngeyomndeni. OCCC bazama ukuthi bethi bona, kanti silwela inkululeko, silwela umbusa kahle. Yindaba ngaphakathi kwebandla inkululeko ingekho lombusa kahle ingekho. Ngakho izimpi ezimbili ezihlukeneyo kodwa ezikhona esizibhekileyo. Ngeyangaphakathi leyana yesisisiyo ukuthi sebekhona ngaphakathi abasolayo ukuthi kathi umbusa kahle yindaba ungekho kuleli elilwela umbusa kahle. Yindaba kulokubandezelana, yindaba kulokukhethana, yindaba njalo kulokuhlukanisana, i-discrimination, lo mbusa kabi, ithirani, uku-impose ama-candidates lokunye, ngeyabe yangaphakathi.
U-Dr. William Jethro Mpofu yingcweti ecubungula ezombusazwe njalo ufundisa ezepolitiki eWits University kwele South Africa. Ilunga lePhalamende yeMelika elikukomiti yedale leSenethi ebona ngobudlelwano lamanye amazwe, uMnumzana Jim Risch, usekhuthaze uMongameli Joe Biden ukuthi engaze wavuselela ubudlelwano beMelika lohulumende weZimbabwe, yena athi uqhubeka esephula amalungelo kaZulu. Kubika uMlondolozi Ndlovu.
URisch ulobele uBiden incwadi esithi uhulumende kaMnangagwa uqhubeka engahlonipha amalungelo oluntu, wathi kumele kukhangelisiswe lokhu. Olwela amalungelo oluntu esebenza emahofisini awenhlanganiso yeZimbabwe National Students Union zinaso uMnumzana Ashley Funye uthi kulungile lokhu esithi uhulumende kaMnangagwa uvele esefuna ukuba kube namazwi asuka emhlabeni wonke azakwenza ukuba ame ukuhlukumeza uZulu. Umsekeli wesikhulumeli se-CCC uMnumzana Gift Osalo Siziba ukhulume ngalokho okushiwo nguMnumzana Rich esithi uvumelana namazwi la.
indaba yokuthunjwa lokuhlukunyezwa kwama activists into kufanele lungiswe inqabana impunity is a bigger issue kweZimbabwe ungakhangela kulabantu ababe dala be ku regime kaMgabe behlukuluza abantu namhlanje ke bahlana lezi nkinga ngendaba ke yemthetho and the culture political culture ababe instila ukubana ke abantu nqa bedifa lana kufanele behlukunyezwe kuyilungelo lomuntu wonke weZimbabwe ukubana ke ukwanisa ukuba lembono etiyeneyo akukho criminal ukuba lembono etiyeneyo ngimbono ekhulunywa ngalaba abakuhulumende so indaba yama abduction indaba ye torture indaba ufanele ukuze le ndaba ye imprisonment uyakwazi ukubana ke uJob Skhali usejele engelaqala konke lokhu yinto ofanele zilungise ukuze eZimbabwe sibe kwazi ukubana sesikwanisa ukuphila ndawonye njengabantu beZimbabwe
kodwa ilunga leZANU-PF umnumzana Thethi Ncube uthi ibandla lakhe kanti kungeni okukhulunywa ngele Melika
usenator weMelika lo uyaphambanisa kakhulu nxa ephongusuku manje athi iZimbabwe yancindezela abantu ukuthatha ngapi khonoko ukuthi iZimbabwe yancindezela abantu njalo ngabaphi abantu asebencindezeliwe and kungasenani ekubusweni komhlaba awuphongusuku manje uthi abantu bayancindezelwa ungasitshengisa ukuthi khonoko kuthethe ngapi and ziningi indlela zokufika kudecision yona le ezifanana lamakhotsi silabo International Court of Justice silabo International Criminal Court yibo abalomlando wokufika kusinqumo seneso
ziyaqhubeka zisanda izihlakalo zokwephulwa kwamalungelo kaZulu eZimbabwe kulandela ukhetho olwenziwa ngoncwabakazi lonyaka abaningi besithi kumele iZANU-PF ikhulumisane ne-CCC ukuze iqede ukufuthelana lokhu kodwa uhulumende uyakulandela lokhu esithi akula muntu ohlukunyezwayo elizweni njalo labo abathi bayahlukunyezwa kumele bamangale emapholiseni ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu
okusemaphephandabeni iChronicle ithi iTriple C ilakho ukudabuka phakathi ngenxa yokudonselana okubangelwe yikuxotshiswa kwamalunga aleli bandla ephalamende lakumakhansili ngomnumzana Sengezo Chaba ngu iHerald yona ithi ukusilela kwesamende kuleli osokudale ukuthi intengo yaso ikhuphuke kwenze uhulumende wathatha isinqumo izolo esokuvumela abantu makhaza lamabhizimusi ukuthi bathenge isamende kwamanye amazwe. Uhulumende uthethe njalo inyathelo elifanayo ngemvundiso yefertilizer. Singene kumbiko elisithumele yona.
Kanjani ku Studio 7? Yes, siyabonga laphana abantu abake bekhuzwe. Indaba yokuhamba nqunu le kathi izalungiswa nini? Abantu indaba abantu bethanda ukuhamba nqunu so. Kathi kuyalungiswa nini kono kwindaba yokuhamba nqunu le? Kathi yona ikhulumeza ayikuboni ukuthi abantu bahamba nqunu. Ithini ngokuhamba kwabantu benqunu so phandle la? Abeke ilungise indaba yokuhamba nqunu mina asifuni thina.
Yelele enkundleni. Yeyi sizwile ukuthi nomination court ingenile lamhlanje ngemsebenzi emibi ekachabangwa kulabantu basemathebeleland abacabanga ukuthi khona wonke umuntu mangasemathebeleland kufanele asekele umbhedo kachabangwa labo Kalpan Pugin uKalpan Pugin labo Chabangwa ungabheka indlela abadiliza ngayo amaqembu iAMC indlela abayidiliza ngakhona kuyafanana lokho besebenza i-system efanayo lamanje MDC yayilawa ama-structures lawo okukhulunywa ngawo kodwa bayidiliza bayiceda nya uKalpan Pugin umuntu ohlala eyisikhulumeli somuntu omotshayo umuntu omotshayo sonke isikhathi uKalpan Pugin uba yisikhulumeli sakhe kodwa-ke kungasenani ngoba vele imisebenzi emibi kaChabangwa useyenzile njalo uyenze kwazi ukuthi khona ule backup yenkantolo ule backup yeZANU-PF kodwa-ke hhayi ma-citizen ngenani
ibone ukuthi khona kuzahamba njani uma vele abantu belithanda bazalibisela futhi uChabanga yangeke ngezano PAP yakhe lefazi yakhe ngoba eqinisweni isizathu sikaChabanga asicaci ukuthi ngesani ngoba ungeke uthi iqembu ulilandela ulidilile okufuna ukufaka izano PAP kodwa uthi khona uyalungisa ulungisani uMonzora laye wayezitshela ukuthi ehlale esitshela ukuthi yena umuntu olandela imithetho wephathi kodwa wayidilila njani iphathi yena elandela umthetho wephathi kuyafanana lento ekhulunywa nguChabanga.
Studio 7, Studio 7, sikubingelele kanye labalandeli bakho. Mina ngisacela ukubuza nje kubantu bakithi, isizwe sakithi, isizwe samaNdebele, isizwe sikaMthwakazi, ukuthi labo abasola into eyenziwa nguChabanga bake bazama ukuthi basichazele ukuthi kanti basola ini ngoba uChabanga wenza into enhle. UChabanga uxoshe abantu. So umbuzo elinawo bantu yikuthini? Yikuthi abantu baxotshwe ngubani kumbe abantu baxotshelweni? Okumele kakhulu ukuhambise phambili yikuthi abantu baxotshelweni, baxotshelweni ukuthi abafana bakhona le Harare khona lesozibeli yibo sebekhethe ukuthi akufakwe bani, akufakwe bani, akufakwe bani, akufakwe bani. Yinto erongo yini nale yokuxotsha abantu abafakwe ngabantu baseHarare? Yikho amakhansela ethu angasebenzi kahle ngoba masekhethiwe laphana asasebenzeli umphakathi, sesebenzela labo bantu ababakhethile beba-imposa from Harare. So bakuChabanga siyakubonga kakhulu ngomsebenzi wakho lo owenzayo. Laba bantu abazongena bazobe ngabantu abazobe bekhethwe ngabantu njalo bazosebenzela abantu, yikho esikufunayo lokho. Hayi, sibonge kuleyo ndawo bakuChabanga lophugeni, into eniyenzayo inhle. Lo mfana wasemaswingo lo ozithi seyideputy mayor sesilwa kabuhlungu kanje, waye angahambi ayelwela kibo khona ngale ngoba izanu yantanasa khona ngale abantu bonke bavotela izanu kibo khona lo mama bakhe, waye yena efuna ukuzoxokozela lapha kobulawayo lapha, sahambe ayomela i-CCC ekhona le kibo emaswingo. Siyabonga.
Ngibingelele enkundleni, ninjani basakazi? Bakwethu, kanti i-CCC wayidlala ngabantu. Wayidlala ngabantu i-CCC, bathatha indawo ka-Studio 7 bayenza indawo ukudlalela. Hawu bakwethu, kanti akusiyini nenithe aningenele ukhetho lwama by-election? Benikhuluma la nifunga nigomela, nithi alingenele ukhetho. Kodwa namhlanje njengamanje ngilalele nje la, hawu senibhalisile, senibhalisile, benabuyisela futhi laba baxoshwa akuyibona abafakwa abangena ey'khundleni ngokungekho emthethweni, ngibuye futhi niyababuyisela futhi. Hayi ke lana udlala ngabantu bakwethu, lokhu kudlala ngabantu straight, nidlala ngabantu, nidlala ngabantu. Ngabe ngiserious, ngaba niyenze yonke lento eniyenzayo? Ayikho nje lento eniyenzayo. Nibuyisela labantu abangena ngendlela engalunganga, nibuye futhi niyababuyisela. Hayi khona, hayi khona, hayi hayi khona. Usengezo Chabanga uzobuye futhi abamise, nibe nikhale futhi. Yiyo lento yokuthi anibambananga, wonke umuntu ufuna ukuzenzela into yakhe. Hayi ibandla nje elinganandlela ukuthi lona libhekephi, ngompunzi idle mina, omunye udonsi uyale, omunye udonsi uyale. Nibabuyiselelana abantu ababengene ngokungekho emthethweni, nibabuyiselelana? Nifuna ukuthi kube njani? Niyaxova? Hayi khona, ayikho lento, ayikho. Sidalo, 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 hayi khona. Sisi, hayi 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 khona. Khona la ku Studio 7 benikhuluma la, nithi nina alilungenela ukhetho lwama by-election. Namhlanje selilungenela kanjani? Mali lungena liphinde libuya lineza same mistake. Nithatha labantu laba abaxoshiswa abangena ongekho emthethweni yababuyisela futhi. Kahlahle nizodlala amatofi la.
Studio 7, Studio 7, Studio 7, Edison yathola ukukhulumayo. Lonke lenelithi uSengezo Chabanga uright, alazi lutho, akulanto liyazile. Amshure njalo ukuthi alinasihlobo esiyi-1 senisabulwa igugurawondo. Thina sibuhlungu ezihlobo zethu ezabulwa igugurawondo. Mzali igugurawondo leyo yenziwe izanu PF. Yona le izanu PF efuna ukubiselwa futhi esihlaleni uChabanga lo. Wonke la malunga la akhithiweyo ephalamende ngeke lwabone kubuyela kwe-Triple Street. Yabe uyeli izanu PF sihluma phansi ukuthi. Thina sibhizi siquma impande zalesi sihlahla esiyizanu PF futhi siwele phansi. Isihlahla sesibuna lesi yabona ukuthi manje sesifuna ukusiwina. Nangu uChabanga ubuyalelo lamakeni amazwi uyathelela, uyathelezela, siyahluma kuthi, sasihlumisa futhi. Hayi, thina sikhathele ngalo usengezo lo, akahambe kathanani.
pum 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 shelele. Ay siyabonga ke we Studio 7. Asiqhubekeni ngomsebenzi esawuqalisayo ukuthi konke siyabe sifaka lati ama points ethu iwemukela. Ye hayi sengisizwa labantu bakho bayakhala ukuthi kathi ugqumshelele siwakhala la yini angikhalalanga. Inkinga ekhona ukuthi sibanengi kakhulu esifakayo, then abasuccessful akuqhutheke benikezwa isikhathi ukuthi bekhulume nathi siyakhuluma. Kodwa ke mina into engikhala ngayo ikuthi noma ngisizwa abantu bekhuluma ama-languages zabo, bala ama-languages lawo obandlululo. Ama-languages obandlululo awakhi, a destroyer from a family, a destroyer ilizwe, a destroyer yonke into. What I'm trying to say, I'm saying in brief, bantu asiyekeleni ubandlululo. Lokho kokuthiwa kuyaqunya ilizwe kwenziwani nani nani akusakhi, and abantu abakhulumayo ngokuquma ilizwe ngabantu abayabe ngaphandle, abakhulumi life besekhaya. Then enye point engifakayo ukuthi abantu bale problem ugqugquzela into ngekuyikhone, which is very very ridiculous. Lokhu ngekuze ukukhone ukuthi wena ukuthi uzaquma ilizwe kodwa unisebenzisa isithupha seZimbabwe, usebenzisa amaphepha aseZimbabwe. Now usuzitshela ukuthi wena we have got nothing to do ngeZimbabwe, uyilokho. Hayi, that is typical lies ngamanga. Bantu ake sihlonipheni okusemthethweni womhlaba wonke jikelele. Wena mawule division wethi izanu, talk about izanu, ungakhulume ngokuthi uyaqhuma ilizwe. Thank you. Siyabonga.
Lawo bekungamazwi abalaleli bethu abasithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Amalunga ebandla elibusayo lamademokrasi kudale laphezulu lephalamende yemelika elesenethi avimbe imizamo yabebandla eliphikisayo lama-Republicans izolo eyokuphasisa isikhwama semali yokuphathisa ele-Israel empini yalo leqembu le-Hamas kuthiwa phandle ele-Ukraine. Sixoxe lo landela izombusazwe zemelika umnumzana Tim Moringayi.
Into ehluphayo lapha ikuthi ama-parties akhona ama-democracies ama-republicans badonselana ngendaba zokuthi impi eye-Ukraine ongathiwa isiphumelele and then e-Israel ayiqalisa. Kodwa siyakwazi ukuthi abasekelayo ama-republicans amaningi lapha they are of Jewish Israeli descent. So khonapho yikho ngantu abafuna labo ukuthi bathole a good report sesisiya kumkhankaso we-presidential election next year. Siyakwazi thina ukuthi u-leading candidate we-Republican Party u-Donald Trump wayezonda i-Ukraine ngendaba zokuthi babe ngafuni ukumnika amacala ayenziwe ngumntwana ka-Biden e-Ukraine. So wahle wabancitsha le aid laphana esabusa yena ku-office. Kodwa kathesi i-Ukraine sichayi Russia ngensimbi ezizwayo ngathiwa lapha sokulokudonselana ngoba next year ikho kulwelwa khona ukuthi ama-Republicans siyakwazi ukuthi vele yibo abathanda impi, bathanda ukusupporta izinto zempi, but kathesi kuyasimangalisa ukuthi abafuni ukusupporta i-Ukraine kathesi siphumelele. Ngoba kuyabe sokukhulunywa ukuthi umongameli welizwe uBiden nguye wafutshisayo ukuthi bancedise i-Ukraine. So ku-general election next year kuyabe kungahambi kahle for the Republicans.
Ama-Republicans wona kungani kanti engafuni ukuthi kupasiswe ibhili elemali eziya kumazwe omabili, enye isiya kwele-Israel enye isiya kwele-Ukraine? Kungani khanya engafuni ukuthi ele Ukraine lalo liphiwe imali?
Ukuyala kwabo lokho is just the political gimmicks thina esikubonayo, ngoba siyakwazi ukuthi at the end of the day baza pasa lona leli bill beni soku siwa lomsindo after some debate. Ngoba Israel layo izabe isifuna i-aid yona le ngokuchurch. So hayi siyabona ngantu abazaba lama solutions in a very very near future. And sibona lathi ukuthi sebe lo speaker omutsha laye ofuna ukuthi izinto zihambe phambili ngoba i-bill leku funda i-government liyaphenduka I think end of this month. So kumele baqede zona lezi ndaba.
Umnumzana Tim Moringai ulandela ezombusazwe zeMelika. Kwanele mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa wa fast 7 na asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa olivalelisayo nguntungamilinkumo.